Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU isisole uhulumende ngokuthi useza bhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola emelika angamakhulu amahlanu iUS 500 dollars awomngcwabo.
Asibonike kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile.
Umkhokheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni awe South Africa izolo lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki.
Udaba lukaBushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali.
Sokulabantu abayizigidi ezedlula amachumi amathathu asebevotile kukhetho lwemelika ngesikhathi abanye abebandla lama-Republicans besola umongameli Trump ngendlela akhankasa ngayo.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi indaba eaffecta wonke umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwanapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU isisole uhulumende othi useza bhadala imuli zezisebenzi zakhe imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 eyomngcwabo nxa isisebenzi sithe sabhubha. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ngaleli nyathelo esithi alilani lama burial society ayabe evele ebhadalwa izisebenzi. Uthi njalo uhlelo lolu soluqalisile ukusebenza. Kodwa inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele engezelele izisebenzi zakhe iholo zisaphila zenelise ukuphandela izimuli zazo hathi ukugijimela ukuphathisa ngemali yemfa sezidlulile emhlabeni. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihola imali ephansi kwamadola emelika alikhulu iUS 100 dollars. Njalo sikhuluma nje ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Moyo.
Besikhangelele ukuthi uhulumende enganika izisebenzi zakhe imali ebambekayo elohlonzi iUS dollar ukuze phela bekwanise ukuzibhadalela ama-insurance e-funeral. Asibonike kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile. Kanti nje aluba abantu bayakwanisa ukuzibhadalela bodwa ama-insurance phela angabagcina nxa isikhathi sesifikile. Somsebenzi wakhe abantu kufanele bezibhadalele bezikhethele bona ukuthi bafuna ke insurance ipackage enjani nxa isikhathi sabo sesifikile, bafuna ukugcinwa njani. Besingakhangelelanga ukuthi uhulumende nguye oseza decide ke ukuthi unika umuntu otshonileyo imali engakanani kumbe imuli yomuntu otshonileyo imali engakanani. Sifuna imali ifake eholweni umuntu abesezikhethela ke ukuthi ingamgcina ngayiphi indlela kuyamangalisa ukuthi silo hulumende ogijimela ke ungcwaba abantu asila hulumende okhangele ukuthi asize abantu abaphilayo ebanike impilo ende bekwanise ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukuzivikela agijimeleke ukuthi abangcwabe kuyatshenisela ukuthi abantu ke abasikhokhelayo ungani babonela eduzane kumbe imbono yabo ichiyene labantu abanengi
okwenziwe ngohulumende lokhu ubona kungahuka yini abanye ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini
lokhu okwenziwa ngohulumende engazangeke ahlale phansi labakhokheli bezisebenzi asibonike kuchintsha indlela ababalisi kade bekhankasa ngayo ngoba phela kasiloholo lokho kuthiwa nguhulumende ababalisi bebekhala ngeholo ukuthi kabasakwanisi ke ukuthi baye emsebenzini imali abayiholayo ayifinyeleli ukuthi ibaphathise ukuthi behambe belapha abasebenzela khona njalo begcine imuli zabo limali ekhulunywa nguhulumende asiyomali abayinikwayo imali enikwa umuntu osechonile asiboni ke kungatshintsha ke umkhankaso wezisebenzi abalawo okwamanje
umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele weZCTU ubexoxa icingweni lontunkameli inkomo weStudio 7 lanxa iZCTU labanye bekusola ukwenziwe nguhulumende yena uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa inhlala kahle yezisebenzi zakhe inhlanganiso zamatitshala lazo zithe kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe zisaphila hathi sezibhubhile Kheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapoliseni izolo ePretoria kwele South Africa lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki kulabantu abathi balahlekelwa imali yabo kumprofeta lo bezama ukuyizalisa njalo bathi uyenqaba ukuyibuyisela umbiko wethulwe libandla lakhe izolo uthi amapolisa eSouth Africa ohlobo lwamahawks azise amagqwetha kamnumzana Bushiri lonkosikazi wakhe ukuthi bayadingakala bababophe unkosikazi wakhe obesendlini kwathi umnumzana Bushiri wayazinikela emapoliseni njalo umbiko lo uthi uzalandela konke abomthetho abafuna akwenze ukuze sihlaziye loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum yena othi inhlanganiso yakhe isisebenze lezinye izalwane zeZimbabwe ezithi sezike zaqilibezelwa ngamaprofeti labanye eSouth Africa umnumzana Sibanda oyingcwethi ecubungela izomthetho utshele usithandekile emhlanga ukuthi umnumzana Bushiri uthethe inyathelo elihle ngokuzinikela emapoliseni kulokuyangeka esebotshwa usibanda uqala ngokuchasisa ukuthi umthetho ungaluphatha njani lolu daba lokuthi ubufakazi bungatholakala na
udaba luka Bushiri ngendlela engibuka ngayo ngibona ngathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali kanti le imali abeyithola ubengayitholi mhlawumbe ngendlela efanele kumbe ngendlela esemthethweni okufana nokuboshwa kwakhe ngonyaka ophelile lapha abeboshelwe khona ukuthi amabhanoyi lawa athenge ngayo ama private jet uba wathenge ngemali ekade ucash engakazi hambe ukudluliseka ngamabhanga okusho ukuthi le imali lezi azifake lapha ya gazikaze zikhutshwe intela kuzona bese kusithi njengoba sikhuluma kanje ngezinhlelo zabo zokuzaliswa kwezimali abantu abaningi bakhupha imali abanye bekhupha 100,000 rands abanye bekhupha 200,000 ngoba bethenjiswa ukuthi imali yabo izozala iphindaphindwe kaningi ukuthi 100,000 angabuya sengamamiliyoni amathathu. Abantu bakujabulela kakhulu lokho, bafaka izimali ngobuningi babo, abanye bathatha izimali zabo zokugcina. Njalo abantu banazo, banabo ubufakazi bokuthi bafaka izimali kulezo zinhlelo zakhe. Ngendlela esibuka ngayo kusho ukuthi laba bantu njengoba bakunikezwa ebandleni kusho ukuthi yena umnikazi wakho konke lokho nguye uBoshiri sizwile ukuthi usethanda ukuthi athi yena cha yena naye ubengazi ngabantu abasebenza kuye abaphazamisa leyo nto sibona ingathi ngeke mhlawumbe abantu bavume ukuthi bethwesele licala ngoba besazi ukuthi umnikazi nongqondo wazo zonke lezi nhlelo nguye bazogcina belikhuluma iqiniso maba ngalikhuluma iqiniso ukuthi hayi uyena ungqondo wakho konke lokho kusho ukuthi kuzobe njesele imishonela ilanga indaba yakhe izobe isiphelile ngakho ngendlela esibuka ngayo uma kuyikuthi abamthetho isandla somthetho singacubungulisa singafunisisa kahle zonke indaba namacala awathwesiweyo kangibona ukuthi uBoshiri kukhona ukuzomsalela ngibona sengathi uzothathelwa yonke into anayo asale nje
udaba lolu lungamukelwa njani ngabantu beZimbabwe nabo bengabe bengabanye abathi mhlawumbe wayebaqeli beze
yebo baningi kakhulu labantu beZimbabwe sibathola kade belandela uBoshiri akade kulokhu kuqulwa okwezimali nabo bethathelwa izimali zabo ngalendlela engajabulisiyo okokuthi nathi njengabasebenzisana nabantu abokuza lapha eSouth Africa kunabantu abaningi kade bezile phambilina beza kuthina ngawo lamaso abo kwenza imali okade kuthiwa ngabekelwa befundisi ngabekelwa ama stewards nenhlelo eyithile zabantu abathile akade nabo bekhala ngeyimali zabo so kuyinto ebesiyazi kanti njalo baningi abantu akade bebhekane nale inkathazo
yena ulosekelo oluningi yini ukuthi abantu abaningi bayamxhasa
unabalandeli abaningi kakhulu umnumzana uBoshiri kanti lokho sibona ngathi esinye sesizathu ezenza ukuthi abantu abaningi balandele ukuthi abantu basemhlukulweni owase ezansi yase-Africa sikubiza nge-Southern Africa abaningi balambile njalo bahluphekile kakhulu okwenza ukuthi abantu balandele nalo bayini abacabanga ukuthi ngabanikeza ithemba okufana nakhona lokho ukuthi besike sibone ezinkonzweni zabo abantu kuthiwa bathola imali abantu kuthiwa bathola imihlola ethile engajwayelekile abantu bakithi badangele abantu bakithi baphelelwe ithemba ngenxa yokuphelwa lithemba kwenza ukuthi kube lula ukuthi ubani nobani ofikayo abakhohlise bakhohliseke kalula kungoku sithi usekelo lalingakhulu njengoba nje eboshiwe baningi abamlandelayo abakhonondayo besithi cha uyahlukunyezwa ukuboshwa kwakhe kusho nje kuphela ukuthi ngabantu abamdlela umona ngoba eyinceko kaNkuluNkulu
lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Zempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe iCOVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabanye njalo abangamachumi amabili lasithoba minwe mbili 28 ababanjwe leli gcikwane izolo. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 sebengamakhulu amabili 233. Kulabanye njalo abayithoba munwe munye asebesindile emkhuhlaneni lo kwenza inani labo bonke asebesindile bayafika kunkulungwane eziyisithupha 7692. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uNorest Masova lomkakhe uElizabeth Diniza babulala ingane yabo eleminyaka emibili bafihla isidumbu. Kodwa ababili laba baphoxana balwa uDiniza wayaceba emapholiseni. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezemfundo solucele uncedo kuhulumende ukuthi kulungisiswe izikolo zesigaba seMathebeleni and North ezabhidlizwa lizulu ngempela sonke. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi, mina ngidume ngosamamo ngilane Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe. Bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebeleni. iZANU-PF yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. iMDC yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-one esingayinanzeleli. iZimbabwe izolunga okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo ongela tribalism be it ngwe MTC ongezaniPF, but as long lo umholi engela tribalism iZimbabwe izoma iqonde intinta. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana. Uchamisa lwesihlala sithi chamisa 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 uchamisa ngimzondi angilizondi shoni noma ethi angilindebe, but uchamisa sike samfaka one step wafaka ikhandi limbona into yenzene eBulawayo wagcwasa amatshola kuma councillors and mayors bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khona phana ukuthi lo muntu how dangerous is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa 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 limfakeni lizombona, kodwa uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhloko bani kaPenda nanga ubonile wagcwalisa amashola endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khupha esingazange simzame uchamisa sesimzame nesimfakile, but akenzanga lutho wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhuphe mina kube ngilayo inamba kaMakhuphe angazi ngingayithola Studio 7 ngikhulume naye imposter dot ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Hayi, nibonani sana, nibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Siyezwa nje abantu bezanuPF sebeqalile belokuthi ma-election bengathi ma-election ama-election asiza ngani abantu, asiza ngani uZulu? Kube vela ngeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election ngoba kuyafana kula nto abayenza loba kuthiwa abawinile abawinanga bona vele kabawini kanti bavotelwa ngobani? Abantu behlupheka kangaka. Kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla kungcono kakhulu kulokho bebhizi bethi ma-election ma-election abantu labo badla lawo ma-election. Kanti abantu badlani elizweni? Badlani abantu? Abadli ama-election wabo phela la abachoma ngawo bona. Angithi bona bayakwazi ukuthi bayarobha yonke into abantu abayizabe ezizanuPF izitoze kuphela. Bengakhuluma igama elithi election. Ama-election lawo akasizi ngalokho. Ilizwe lento libolile liyaphela lokho journalist yaphansi. Kodwa bazobhizi bethi election election. Kusiza ngani abantu lokho? Kube ngabo bakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla, bethenga imithi ezibhedlela, at least kungcono kakhulu.
Salubonani, salubonani. Ngibingelele kuStudio 7. Sibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi, mina ngiweda ngiyazibongela shemo. Yazi kuyintokozo enkulu. Sihlangene Zimbabwe, Botswana, wase South Africa singamaZimbabweni sonke. Yazi kuStudio 7 liyasihlanganisa sibe nyamanye, sibe into yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi. Ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane. Kodwa ke nantu daba enithanda ukuhlala kilo elezwe lethu bantu bakithi. Siphandla sikusijabulile, siyacela sihluphekile emoyeni yethu, asikwazi ukuhlala emindeni yethu. Bantu bakithi, sicela ukuthi ilokhu esikusakaza kufikela kubo bonke abasezikhundleni eziphezulu, maybe bazozinyika iy'nyaka ezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani. Umuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi upha ngoba izidumbu zelo sithi president nangiyana ubani ubani ukhona. Bantu bakithi, kakhulu nabesiNdebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi, yazi angikaze mbone lidonsa donsa lisilwe embusweni. Silokho silalela amashona esilwa kuphela embusweni. Kodwa bantu bakithi, ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni, sola masungula inkinga. Bantu bakithi, mina ngedwa mbona lutshwangela ngumuntu wayezinkinga la. Bantu bakithi, bekamtshwangela wadonsa luchamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla. Isikhundla ilizwa liyenziwa kanjani? Mayidonsa uchamisa esikhona emnikeza isikhundla kwazi uchamisa yena la ebeyi-two abanye abantu bonke abakwazi. Maye ubuya lo muntu sephusha uThokozani Khupha efaka le ingene esikhundleni esosinikezwe khona liyabona into liyasixabanisa lapha umuntu wabophansa abantu umsila ngothwangirayo wabophansa umakhube lo uthamisa umsila yeniqede esifa bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela izwi amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembe zomuntu omdala aweli phansi bekani unkomo wathi laba bantu bathanda ukulwa basezolwa bodwa lingayingeni iyona le bekani balwa day
salibonani salibonani basakazi bestudio 7 nabathandi lona okhuluma ngogift isondo kufoka ndlovu basakazi benithanda ukuthi ngike mbuze kati mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga baye ekhoti ikhoti siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma iregile uthini uplan B one next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besiyekhethweni izano ibiyirigi okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabo Gawule oBeth Impofu oPhukeni ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengoJonathan Moyo labo kaSquare labo Joao bazazithola behlala egangeni njengenyoni ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi weStudio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo. Ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni. Abalwa bona bodwa. Bafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors. Ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe. Njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleni ake livuke. Nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili esihlale sabhabha lina lihlale ecodribak kuthiwa ubheke icodribak kodwa ehlale sabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansila fanele ahlale kuleyo ndawo lapha abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godri Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi ilokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emakhokhoba ngahlala emakhokhoba laye kubonakala ukuthi ungukhansile nxa sokukhona nenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kati lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresident siyilifa yini njengesabo sabhu njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe-executive committee athi sezohluthula umbuso athi uphiwe ngutswagirayi engasalandeli i-constitution ake livuke bantu bakithi ake livuke lifunde ukuthi lisapotane lingadividwa ngabantu basempumalanga babuye balidivide mina kangikhethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke amandla akhona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama-MPs asuke lapho esiyamela imathebelelendi ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathe silibhizi liyahlephunana lodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe uright ulandela iconstitution
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Okwamanje besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla eliphikisayo kweleGini lithi kulabalandeli balo abathathu ababuleweyo ngemva kokuba umkhokheli wabo uSelo Dalane Diallo ethe usenqobile kukhetho yona iKhomishini yokhetho ingakethuli impumela. Usibalukhulu wesigodlo seNigeria iLagos usethe akula muntu omele ahamba-hambe ukwelanga elilodwa kulandela ukutshengisela ukulodlakela abantu besithi sebekhathele ngokutshaywa lokubulawa lugatshwa lwamapholisa oluthiwa yi-SARS. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amathathu 30 million asebevotile kukhetho lokudinga umongameli. Izigaba zeMelika zilamalanga ahlukeneyo awukuvota kodwa ilizwe lonke livota mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Kusasa umongameli Donald Trump uzadibana lomnumzana Joe Biden kunqoxo mpikiswano ngemva kokumiswa kweyinye edluleyo ngoba uTrump wayehlaselwe ligciwane le-coronavirus wala ukuthi lingxoxo mpikiswano iyenziwe kumabona kude esithi ufuna badibane mathupha loBiden. Lona udaba lwegciwane le-coronavirus lukhanya soluyilo oluza kuba lokwenza lempumela yalolu khetho ngoba ababili abancintisanayo laba balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwe-coronavirus ulubona luzathatha hlandlabani kukhetho lolu.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa yokuthi yindaba eaffecta wonke umuntu. Ngoba unothile kumbe kawunothanga. Enye into futhi esiqaphelayo yikuthi abantu baze bafe babe banengangaka. Ugulile yena uTrump nomngani wakhe Chris Christie. Baphumile esibhedlela kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasibantu balutho. Abangelayo abangayiphiwayo le mithi esiza esize uTrump loChris Christie. So ingeza ke yekele ukuba yindaba enkulu le ngoba umkhuhlane wangkhona lanxa uaffecta bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uaffecta ama minorities abantu abanjengabantu abamnyama lama Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile. Umkhuhlane lo kwasakuhambisa esibhedlela izinyanga uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyisiqoqela sendaba ngoba uaffecta yonke into, izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa yeCOVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe ama-president kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelisa ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga. Kwakukhona okunye okungamele akwenze njengokuthi athi abantu bonke kaba-practice ukuthi bangabi ndawonye, bagqoka ama-mask, yena ubephikisana lama-scientists labodokotela abathi asivikeleni umkhuhlane. Yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje even esewugulile. Indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo konsuku zonke kuze kwefika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo umnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile ngasakhankasi njengalokhu okwenziwa ngumongameli Trump njalo ngempela sonto kukhanya vele kazange ayenze lutho obezihlalele nje. Ukubona njani khona
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini yindaba ehluphayo ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabasuthisekanga, babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela ye uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina ye kuyabonakala ukuthi kumela campaign. But umbuzo wami ukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapha akhethe ukuya khona engela bantu abaningi engela rally njengoTrump, angiboni ukuthi ukuphumula nje iviki eyodwa ikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapho aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi ubemelela ukuthi ngenxa yokuthi bekuphawule COVID abantu bakhe bale COVID hathi yena so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi mina kangiboni indaba ehluphayo. Bona ngani okuhluphayo kuphela ku-Democratic Party ikho khona lokho ukuba lonsolo yalaba abantu ababelandela uSanders. Bazasola even lamhla uBiden esewinile ngupresident. Bazabe belokhu behlupha ngenxa yokuthi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngaye kuthiwa zenzi. Bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa leyo ukuthi kuthiwa uphumule one day. Kathi ngani lathi sisebenzayo siyaphumula.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU isisole uhulumende ngokwazisa ukuthi useza kubhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola eMelika angamakhulu amahlanu, $500, awomngcwabo nxa isisebenzi sakhe singabhubha. Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering, umnumzana Shepherd Bushiri, owazakala ngokuthi ngumprofita, kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.